Ndabeni zethu lamhlanje. Umnumzana Morgan Tsvangirai uthi uZulu uhlutshwa ngokwenziwa yi-Commission yeZimbabwe Electoral Commission engaphumeli egcekeni ngokubhalisa abantu abazavota. Ilizwe leBotswana lithi ukuvalelwa ukuthi kuthengiswe inkukhu zeZimbabwe kulelo lizwe akwenzanga umonakalo omkhulu. Sizaxoxa lo nkosazana Lorraine Dube okuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Abenhlanganiso ebona ngezokulondolozwa kwabaphila legciwane elizweni ye-National AIDS Council bathi akujaziswe abantu abathi bayenelisa ukwelapha igciwane lengculaza. Kuhlelo Zimbabwe Today, asixoxeni. Abezombangazwe sebeqalisile ukukhankasela ukhetho oluzayo. Abantu beZimbabwe bazimisele na ukukhetha umongameli welizwe wesifazane ukukhetho oluzayo. Lingakhuthwa ngezemidlalo, siyihlolisisa okwenziwe liqembu lama-Warriors ngempela viki. Ku-Live Talk lamhla sixoxa ngokhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Umnumzana Morgan Tsvangirai lomongameli Robert Mugabe sebeqalisile ukukhankasela ukhetho lolo. Lilibona njani ukhetho oluzayo? Thumelani imilayezelo yenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-302-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumakakase athi 909 AM 4930-6065-15460 lagu 13860 kHz ku shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku WhatsApp lagu Facebook ku VOA Ndebele.